Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolesithathu mhlazima zilishome kozibandlela 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende kumele alungise kube lama resources ngoba i-curriculum leyi izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundo ezifunda edolobheni lasemakhaya.
Abazali lababalisi bathi uhulumende kumele alungisise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum.
Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokuthengise ukuthi nazo inhlanganiso eziphilisayo azilungiselelanga i-succession.
Lanxa ibandla le-MDC lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla, kulabanye abathi ulakho ukwehla esikhundleni lesi kunsukwana ezizayo. Kudaba isanda kuluthola owake waba ngumkhokheli wenkampani yencingo eNet1 umnumzana Reward Kangai ubotshiwe namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazali labantwana bathi uhulumende kumele alungise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abazali abaningi kanye lababalisi bahlabe omkhulu umkhosi nyakenye le indlela yokufundisa kumbe i-curriculum isethulwa ngobe ngumphathintambo wemfundo ngaleso sikhathi umnumzana Lazarus Lokora. Kuthe ngokuguqulwa kukahulumende kwafaka umphathintambo omutsha, abantu abaningi bathaba benekana ukuthi le i-curriculum isizaguqulwa. Kubuyele kwendala kodwa akubanga njalo. Umnumzana Wellington Msipa omunye walaba bazali uthi uhulumende kumele ananzelele ukuthi i-curriculum le ingakhohlwa abasemaphandleni.
Uhulumende kumele alungise kube lama resources ngoba i-curriculum le izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundo ezifunda edolobheni lasemakhaya. Abasemakhaya abalamali yokuthenga omakhala enkukhwini lama laptop angkhona.
Omunye njalo umzali umnumzana Tafatsa eBed uthe bona njengabazali abala imali yokuthenga iningi yempahla njengamakhompyutha esifunakala ukuthi abantwana bafunde ngendlela entsha.
Sali thina sithi i-new curriculum le ayiyenzi. I-disadvantage esayidini lethu, thina imali zokuthenga ama-laptop asizitholi. Isimo zethu seZimbabwe njengoba lisibona sinzima, izinto zakhona zokuthi besebenzise lawo esowathi ngama-inputs kuyabe kungekho. So kugcina kusiba i-disadvantage ebantwaneni. At the end of the day base befundisa kunyela practical.
Umbalisi unkosikazi Primrose Banda yena uthe i-curriculum le entsha inhle kodwa iphangiselwe, njalo uhulumende bekumele aqale ebeke eceleni imali yakhona andubana aqhubele lohlelo.
I-new curriculum i-rights kakhulu ngoba wonke umntwana uyagoqelwa phakathi. O-gifted eklasini longekho gifted eklasini usesenelisa ukuthi athole okokwenza laye. Nxa kusasa yakhe ithe yaphumelela wenelisa ukuthi kumbe abe ngekho gifted eklasini, kodwa nxa inelisa ukuthi agijime kumbe ukuthi adlale eminye imidlalo enjenge-art and culture umntwana lwana uyabe eseyiphumelele.
Unkosikazi Sibanda uphinde wathi ababalisi kumele bafundiswe indlela lezi ezintsha ngoba labo bengazilutho ngalokhu.
Ababalisini it's a challenge kakhulu ngoba abaningi basadinga ukuthi bayenze like ama-staff development, ama-workshops bafundiswe ngayo i-new curriculum naleyi. Abanye bayazi even yona ikhompyutha engumbalisi, kodwa kunje sokumele ayifundise futhi eklasini, okuyinto futhi esenzima kakhulu lebazalini.
Unkosikazi Sandisiwe Mlotshwa ungumbalisi kwesinye isikolo eseHarare. Yena uthi uhulumende kumele ancede isikhathi sasekhona ngoba akula mzali othanda ukubona umntwana engaphumeleli ezifundweni zakhe ngenxa ye-curriculum le entsha.
Njengabazali sithi uhulumende sokufuze enze kube lula ebantwaneni ngoba i-curriculum le entsha ayikazwisisekiwo. Uminista lowo muntu sokufuze ayenze kuzwakale ebantwaneni bancedeke. Asifuni ukubhadala ama-fees abantwana abasuke befeyile.
Ugatsha lukahulumende lezemfundo lusungile uhlelo olusha lokufundisa izifundo osokulethe ukungazwisisi lokukhonona ebazalini kanye lababalisi abangayizwisisiyo i-curriculum entsha le. Imele isithu 7 ngiseHarare, ngingiGibson Bebe.
Wonke waba ngumkhokheli wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi ubotshiwe iziphathamandla zeZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla esetheswa amacala enkohlakalo angamajumi amabili lanye 21. Isiphathamandla salikomishini umnumzana Goodson Nguni utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Kangayi uvalelwe e-Avondale Police Station njalo uzamiswa emthethwandaba kusasa. Ukangayi wetheswa icala lokupha abangane bakhe umsebenzi engalandeli umthetho. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai soze achiye isikhundla sakhe phambilini kokhetho, ezinye iziphathamandla zaleli bandla zithi uTsvangirai uza kwehla kulesi sikhundla kunsukwana ezizayo ukuze abhekane lempilakahle yakhe. UTsvangirai ubulawa yimvukuzane ehlasela amathumbu amakhulu i-colon cancer njalo sikhuluma nje uyelatshwa kwele South Africa. UTsvangirai uke wasikhulumela ngomvulo ukuthi ulakho ukwehla esihlalweni. Ukugula kwakhe sokubangele ukuxokozela okukhulu lokulwisana ku-MDCT phakathi kwamacele amabili. Elisekela umnumzana Nelson Chamisa, lelisekela unkosazana Thokozani Khuphe. Ababili laba yingwele entsha. Abasekeli baleli bandla abaningi bathi besabela ukuthi ukulwisana lokhu kulakho ukudabula ibandla phakathi. Ingcwethi kwezombusazwe njalo eliqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa uthi kuyadanisa okwenzakalayo ku-MDCT.
Kuyadanisa lokho sokwesenzakala ku-Movement for Democratic Change. Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokutshengise ukuthi nazo inhlanganiso eziphilisayo azilungiselelanga i-succession. Inhlanganiso leyo yayimele ukuthi ikufake obala ukuthi uma upresident ethiya eresigna ngubani ozathatha intambo. Kathesi sokulokudonselana okuthize kungani kunzima ukuthi umama Makhuphe avume ukuthi uThamisa athathe, layo iThamisa kuzaba nzima ukuthi ayekele uMakhuphe. Ubaba uMgqiri mboningani as a candidate yena engayekela lezi ndlovu lendlovukazi zilwe ngoba yena okwakhe mbonani he can be satisfied being the vice. So ukulwa kungaba phakathi kwamakhuphe lobaba uThamisa and i-regional politics zizangena phakathi zidabule leyo nhlanganiso.
Ubaba uTsvangirai kusobala ukubana kaphilanga kuhle emzimbeni. Uke wakhuluma wathi ulakho ukuchiya intambo kodwa ibandla lakhe labuye lathi uTsvangirai kayindawo. Ubona engena yini kukhetho oluzayo kumbe ubona echiya lesi sikhundla?
Imfanekiso lesike sayibona ku-social media ithengisela ukuthi ubaba uTsvangirai kuzaba nzima ukuthi ahambe akonteste ebehambe emaralini. Umzimba awusavumi, umoya ungabe ufuna. Kodwa kusobala ukuthi iparty iyabona ukuthi ukusuka kwakhe iparty ingadabuka phakathi. Yikho bethe ibanga lokuthi athiye kathesi beliyala ngoba bebengakamanesi i-succession policy.
Umanyano we-MDC Alliance wona ubona umingaphi ekulwisaneni konke lokho esikubonayo kubandla le-MDCT? Awusozu chabalale.
Umanyano we-MDCT Alliance isamende esilihlanganisayo lezo zithina ze-alliance ngubaba uTsvangirai. Ukuthiya kukaba uTsvangirai kungaba kubulale lowo manyano.
umnumzana Tinei Mukwewa yincwethi kwezombusazwe njalo uligqwetha sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Ilunga ledale lePhalamende lebandla leZanu PF umnumzana Psychology Mazibisa lowake waba ngumsakazi weZBC umnumzana Oscar Pambuka ababotshwe izolo besetheswa icala lokuthatha imali yenkampani kaGetsi ezesa ngaphandle komthetho bakhululwe namuhla ngemva kokuvunyelwa ngumthethwandaba ukuhlawula $300 umuntu ngamunye esibambiso ibail. Ngakolunye uhlangothi umthethwandaba uvumele umnumzana Ignatius Chombo yena owayengumphathintambo wezimali kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe ukuthi ehliselwe isikhathi ahamba ngaso emapholiseni sisuka kukathathu ngelanga siyabona amapholisa kanye ngelanga. Isiphathamandla sekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo uthi ihlandla eliqhelisiweyo lokubhalisela ukuvota seliqalile njalo lamhlanje okwinyanga eyodwa kusukela namhla zilichumi kuzibandlela losiyacina mhla ka-8 kunhlolanja. Umoyo uthi lokhu bakwenzele labo abangazange bathole ithuba lokubhalisa. Uthi labo abangenelisanga ukubhalisa bahlanganisela abazalelwa eZimbabwe kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe agoqela iMalawi, Zambia leMozambique. Umoyo ubuye wathi bakhangelele ukwengezelela inani labantu eselivele libhalisile ngaba izigidi ezimbili. Nango umoyo exoxa lentatheli izindaba yethu uGaina Gumede weStudio 7.
Okokuqala zathi sisingezelele isikhathi sizabe sisebantwini njalo kusukela mhlaka-10 January kuzofika mhlaka-8 February. Kukwenze singezelele ukuthi sabona ukuthi kulabanye abantu abangazosala urejista ngoba sathi siqalisa urejista abantu ngoSeptemba okungani kulama-problem nyana hambelana lokuqala kohlelo nje oluthiyeneyo. Sathi sithi hayi bo ngcono abantu laba sibanike ithuba lokuthi bazorejista khathesi. Sibili futhi okwenzakalayo ukuthi kube bantu laba amazimbabweni abizwa kuthiwa ama-alien abaningi babo abanabazali abasuka ikakhulu eMalawi, eZambia, leMozambique, abanye eGoli abahleli khonapha. Laba bantu bezavunyelwa ukurejista. Ngalokho-ke bakhona abanye bakhona abasuka baya e-High Court bathi bacele ukuthi umthetho wokubanike amandla kurejista. Lokho-ke i-High Court yabanika lawo manda, i-High Court yathi kabavunyelwe ukurejista. Baningi laba bantu siyakwazi. Ngalokho-ke ikhomishini ithe isifuna ukuthi labo barejiste ngokusemthethweni. Okwesithathu ukuthi vele yazi njengekhomishini ukuthi inhlelo eziningi ngaziqalisa abantu bazibambela emuva. Ngalokho-ke sesibona ukuthi esinike abantu ithuba elokugcina ukwenzela ukuthi ungabi lo muntu ozakhala ngokuthi ngisele emuva. Kulast phase esayenzayo le first, second, third and fourth phase, ikhomishini yarejista phokde abantu abangu-5 million apho kwi-target yethu eye-7 million. Lokhu sisasilele ngabanye abantu abayi-2 million Yibo la abantu esingizwa register kathethi between now and the 8th February. Kule ndawo esana nerena kobulawayo lapho abantu abangani kade besilela kuregister yikho sesifikile lakhona ngale sebenzisa ama-adikti amaningi ngithi ukuthi esihambe ebantwini esebenzini endaweni lapho ababuthene khona ukuthi baregister.
Libona kuzaba ngcono yini ukuqalisa kwenu lokho okutsha umbukuvula njalo okutsha ngoba like lahlangana le nhluphe eziningi abantu bekhala ngokuthi bama isikhathi eside bemelela ukuthi babhalise lezinye njalo inhlupho ekade bekhangelane lazo ekuqaliseni kwenu.
Into engani yakhathaza ekuqaliseni ngoba indawo yephupho president seseyilungisele indawo ngenxa yokuthi umuntu kuyabuya lencwadi yamanzi kumbe yamagesi kumbe yesitolo lapho adengakona kumbe vela kumfundisi kumbe kuyedimaster kumbe xa engalayo uyabuya azithi ude uqhubane moyo ohlala endaweni enje afunge phambi kukasikomisi wama-commissioner of oil. Ukuthi ngilithatha usho ukuthi enye iproblem esikhezi abalayo ukuqalisa ngenziwa njiye ukuthi ngawuseveyoqalisa lungani luyabe lule kahla zezingane futhi ngama-teething problems ngesilungu ngalokho zithi sekulungisile kunalokho khathesi singena singabantu abageared up. Xa ungananzelela uzabona ukuthi ezisigqiba i-last phase umuntu orejistayo kuzisathathi ngitsho even more than 3 to 5 minutes kwande ekuqaliseni babe-20 minutes. Lokhu kuthi abantu bethu sebefundile and they-efficient. Ngalokho-ke siyabona ngani kule phase esibuyeleyo kuzabafasta kodwa abantu kabakwazi ukuthi ukhetho bazilungiselele bona bazihambele.
Uhlelo lolu luzagcina nini, luqalise mhla kabani njalo luzagcina nini?
10 January lukuzaeteboys. So it's a 30-day program.
Umnumzana Qhubani Moyo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubexoxa ecingweni lentathelizindaba yeStudio 7 uGainer Gumede. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum namuhla sixoxa ngokwethulwe lugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa oluthi kumele amabhanga labaqatshi baqhubeke besebenzelana laba lamaphepha eZimbabwe ama-special permits asephelelwe isikhathi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Malaysia selobelane isivumelwano lenye inkampani yaseMelika ukuthi idinge indizamtshina eyanyamalala ngombimbitho ngo-2014 ithwele abantu abedlula amakhulu amathathu olwandle lwe-Indian Ocean. Umahluleli womthethwandaba waphezulu kwele Melika senqume emisa uhulumende kamongameli Donald Trump ukuxotsha inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwamanye amazwe ezalethwa eMelika besangabantwana abavikelwa iziqondiso ze-DACA. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Isiphathamandla sakwele Bhilithane sibona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamanye amazwe umnumzana Simon MacDonald uhlanganelo sowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo eHarare namuhla bekhulumisana ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Embikwena wethule enkundleni ye-Twitter ngemva kwalomhlangano, uMacDonald uthe bakhulume njalo ngokuthi eleZimbabwe kumele lidlelane kakuhle lamanye amazwe omhlaba ukuze liphumelele. UMcDonald ufike eZimbabwe ukuqaleni kwaliviki wahlangana lesiphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo somabhizimusi. Elebhilithane like lathumela isiphathamandla salo njalo kweleZimbabwe ngolwezi kulandela ukugenqulwa kukahulumende kaMgabe Libutho. Amanye amazwe angetshona langa asethumele iziphathamandla zawo eHarare ngenjongo efanayo kunyanga esanda kwedlula agoqela elemelika. Kodwa iyaphumelela na limizamo? Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kuhambelana nenhlelo ebisenziwa lizwe le-Britain kusukela uNovember kutshintshwa uhulumende kweleZimbabwe ukuthi iBrithani ibhizi iphisheka ngokuthi ubudlelwano phakathi kwayo leZimbabwe bungani buyalungiswa amazwe la andlelane ndawonye. Ngiyazi ukuthi lokhu kwenziwa ukuthi iBrithani ilodubo lwe-Brexit olutshengisa ukuthi idinga izivumelwano eziningi kakhulu namazwe amaningi bangabezama ukuthi balungise lokhu. Kodwa ngibona ngani udubo olukhona olungaphangisa luhluphe iBrithani eminyakeni emlutshwane elandelayo ngolokuthi zikhona into eziningi kakhulu ezisakhangelwe ngamanye amazwe nabakhankasela ilungelo labantu ezingakalungiswa kangako ezingenza ukuthi kube le mbuzo ngendlela iBrithani ekhanya iphitsheka ngayo kwezombusazwe weZimbabwe.
Isesike sabona amazwe achiyeneyo lawo ethumela izithunywa eZimbabwe agoqela elemelika. Ubaba uMnangagwa laye sesizwe ekhuluma ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Singathi kulobufakazi yini bokuthi impela amanye amazwe akhanya eselungisisa ubudlelwano bawo leZimbabwe?
Hhayi, angiboni mina ukuthi kule bufakazi obungako vele kuyinhlala yenza ukuthi ilizwe nxa belike lahlala lingekho kumanyano wamanye amazwe nxa kukhanya kusiba le nguquko kumbe kuntshintsha umkhokheli kujwayeleke ukuthi amazwe alwisane gijimisana ngoba wonke adinga ukuhuquluza. Ilizwe elinjengeZimbabwe elombuso wenkhegcekeni osolwa ngabantu abaningi njalo ongakhanya ukuthi usemthethweni lenza kube lula kakhulu ukuthi umnotho walo uhuquluze ngamanye amazwe. Ngibone ngani yikho lokho okugijinyiswa i-America le-Britain ubuhuquluzi bomnotho obungenzakala ngendlela ukuthi kulo hulumende onkhegcekeni njalo ongalabusekeli obukhulu ebantwini osebuthweni.
Uhulumende kaMnangagwa yena singathi akhona yini amanye telo awathathayo emizameni yokulungisisa obekuhlupa okufana la lokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu ukuze mpela amanye amazwe abuye njalo adlelane leZimbabwe?
Ukusegcekela ukuthi akawuqakathekisa kangako lokhu uhulumende kaMnangagwa njalo akaqhaka ukwenza ungakhakathi si wakhe inhlanganiso entsha abayithi nge-National Peace and Reconciliation engatshengisa ukuthi ilamandla okwenza olutho njalo okubupha abantu abaphambanisa amalungelo abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Sixoxelaye ekwelebhilithani lapho afundisa khona ezombusazwe ekolishini le-Huddersfield University. Ukuqonga kwentengo yokudla eZimbabwe sokubangela ukuthi abantu abaningi bangene emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa leBotswana ukuyathenga ukudla lokhu. Kubeka intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abanye abeZimbabwe abasendaweni ezingakhatshani leBotswana ikakhulu idolobho leFrancistown sebengena buthumuthumu bezothenga impahla yendlini. Lokhu kulandela ukuqonga kwentengo yempahla enengi ikakhulu ukudla eZimbabwe. Abasebenza emngceleni wePlumtree kanye leRamukhabane bathi babona inani eliphezulu lesikhambi elingena eBotswana libuye liphume ngalanga linye. Umnumzana Rodwell Moyo ungomunye othenga impahla yendlini edolobheni leFrancistown uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqale ndaba esifana loqonga kwempahla kanye lokusilela kwemali.
Excitement ebesilawo ukungena kuka president omutsha isimphange yaphela. Ebesikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kwabantu generally kuzoba lula. kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu ukudla siyehluleka lokuthi senze njani. Uhulumende usesuke wakhangela ipentsheni kapresident obevele sihlupha ethatha izimali ngokwewa. Aphinde futhi akhala ama-MPs lama-ministers ebanika imali eningi. Kodwa thina abantu esisestridini asilalutho. Asikaboni lutho lokuthi kule change asiboni. Sesiqalisa ukuyathenga ukudla phandle kwelizwe njalo.
Unkosikazi Zandile Ndlovu laye uthi akulungiswe masinya zomnotho ukuze abantu bengabonakali besiyadinga ngitsho lempahla encane ngaphandle kwelizwe.
Oluhlupho civil masikhanyele indaba yama-import bans ngoba usuphenduke la futhi grocery leyo akubi lulu ukudlula la ebhoda.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe aliyiphambili uma abantu belokhu bethenga impahla komakhelwane.
Into leyo ukuthi ama-grocery sesibuya sizowathenga lapha eBotswana le sisikhumbuza kudala silodube eZimbabwe sibuya sizothenga ama-grocery lapha eBotswana. I don't think there's any improvement njengelizwe sesibuyele emuva.
Iningi kuguqela ebelingene eZimbabwe livela phandle kwelizwe laba lekhisimusi emunyu ngenxa yentengo yempahla eqonge kwamagama enyangeni ezimbili esanda kwedlula. Abacubungula ngezomnotho bathi uma udubo lokusilela kwemali lusiya phambili udula kwempahla lakho kuzayo kuqhubeka impahla enengi iphansi ngentengo eBotswana uma uqathaniswa leZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Tulos futen mnigas, nyakshang ngoma kududule ngamaleri kuqhakazela umnyaka wonke. Singamachananda sonke, bashabulila bomkhulu labo gogo ngicela ukuzumbululu. Kunini ngilindile, woza dlala philise busile. Abangilahlile amantombazana mina ngihluphekile, mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda. Nikki kuzoba grand so blender, hluphele bansulo kuyaphetha le ngaphandle. Ngikhala ngabafowethu abahamba bajubalala. Kwamosha gada banye basale sisweni Jesus marabina ngasi nyobonga ngithini.
Awunyoni yabelu, awunyoni yamakhosi, awunyoni yabesulu. Wozanhlanhla, wozanhlanhla, wozanhlanhla,
wozanhlanhla, wozanhlanhla, wenyoni yabesulu.
Awunyoni
kwabarate kwabaratake egqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ngengoma yakhe emnandi ethi wozanhlanhla. Ukuzigqiba ke zosuku sikhangele ebezihamba phambili, ubotshiwe owake waba ngusibalukhulu wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi esetheswa amacala enkohlakala ngamashumi amabili lanye. Kwaneleke okwa lamhlanje olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontungamili Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.